ezinye izikolo zikhweze ngemali engange $30, kuthi ezinye ezinjengama college ababalisi akhweze nge $130, imali yokufunda umuntu ehlala esikolo, bekhangelele ukuthi kusigaba esilandelayo imali yokuhlala esikolo ibe yi $450. Lokhu kukhwela kwemali yemfundo sokuthiye abanye besithi sekuzaba yinhlanhla ukuya esikolo ngoba indleko yakhona isikhuphukile. Abazali bakhalaza kuhulumende ukuthi indleko zesikolo zingaqansi ngoba iholo abalitholayo lingeneli. Kodwa kukhanya engani labafunda behlala esikolo akula ngenye indlela kuzamele babhadale imali ephezulu ngoba indleko zokudla ziqansa mihla ngemihla. Unkosazana Nokubonga Moyo ofunda ekolitshini lababalisi ele United College of Education ukhalaza ngemali yokuhlala esikolo ekhweziweyo.
Mina ngi-student lapha e-UCE ngeliboda. Ifizi yethu lapha i-boarding fee yethu isikhwelile, sithe singena i-term iqalisa sabhadala ama-145 kodwa wathe siphiwe izincwadi ezama-top up ukuthi sibhadale i-130 and i-130 le ibayifuna khonapho ngoba sitshela ukuthi khona akusela ukudla, so sokumele siyibhadalekele i-130. Wasipha lenye futhi incwadi evele isitshela ukuthi next term xa sesiphenduka i-boarding fee zabe isiyi-450. Thina siyakhalaza bakithi kuhulumende ukuthi kangenele ngoba lathi khathi sisabe sincediswa ngkhaya ukuthi khona singene lapha esikolo, imali yakhona sisuka isibe nengakhulu.
Umnumzana Senzo Ndebele ongumzali ukhala ngokuthi iholo alikhwelanga kodwa indleko zesikolo ziyaqansa.
Hayi, indaba yesikolo le iyahlupha le because angeke besusi i-fees ku-$60 bese ku-90. Umfana wami ukhona ngale uyagada and ugada ka-2 bese bekhweza nge-$30. Imali yangikhona silayo asikhwezelwa ngimholo thina, but siphile njani abantu laba? Angazi ukuthi i-government yona ikuthatha njani ukuthi abantu bakhweze njalo nge-percentage engaka. Vela kuzwisiseka into eyenza eZimbabwe, kumba akusela mthetho lapha ekhaya odecide ukwenza into uyayenza, akusela mntu okontrolayo.
Unkosazana Sipho Moyo ongomunye wabafundi beLupane State University uthi ulesicelo kuhulumende ukuthi lanxa bezakhweza imali zesikolo kazingaqansi kakhulu.
Mina ngiyistudent eLupane State University. Sisatshela ukuthi ischool fees sethu sizakhwela kodwa angikabikwazi ukuthi siyakhwela ngemalini. Silesicelo sokuthi noma bezakhweza bengakhwezi kakhulu ngoba yona le esilayo kade beyichaja ibe right. Labazali khathesi abakwazi lokuthi nxa begcina izimali zamaskofi zethu bagcina ezingakanani.
Unkosikazi Zandile Chuma ongumzali uthi indleko abahlangana lazo ziningi, ngakho nga uqala kukhwele imholo kungakaze kukhwezwe imali zesikolo.
Bengilesikhalazo sokuthi school fees singakhweli njengalokho okwenzakala emaboarding ngoba kunenge indleko esihlangana ngalazo ukuso kwamalanga. Siyakwanisa ukuthi nxa sigada umtshova kwesikhathi ufica umtshova usuphuzile umntwana asephuzile esikolo, ufica ukuthi ugada imota loba eyinye izicambela imali ayifunayo. Siyacela sibili ukuthi lisizwele ngoba le mholo yethu kunje ayikhwelanga, kuqale kubonakala ukuthi kambe kuyakhwela emholo singaka khulumisana ngokuthi kube le-top up ekwenzakalayo.
Abazali kanye labafundi bakhalaza kuhulumende ukuthi imali zesikolo kazingakhwezwa ngoba isimo sezomnotho singavumi. Okhangela ngezemfundo koBulawayo unkosikazi Olika Khaira wenqabe ukuphendula imbuzo ye-Studio 7 mayelana lokuqansa kwemali zesikolo, wayiqondisa ehofisini eseHarare. Asenelisanga ukukhulumisana labaseHarare. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.